Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele, umqondisi wohlelo oluthi Be a Registered Voter Campaign, olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Sihlaziya ukuthi uhlelo lolu luqhubeke njani, lona olukhokhelwa ngabesifazana.
Umkhankaso hashtag Be a Registered Voter Campaign uyaqhubeka kahle kakhulu ngokuba kulabantu abaningi ababe sithinta usokudlulile i-voter registration bekhala ngokuthi baswele ithuba. So manje masekungene i-second phase, abantu labana sesibalandela ngokubafonela, ngokubasendela ama-messages, sibabonisa lezi ndawo eseduzane nabo lapho abangaqonda khona ukuze bayi-register. Njalo nje siyalandelela kubomama lapho ama-programs ayenziwayo, sifike kibo mama sibakhuthaze ukuthi baqhubele i-campaign e-household level. Njengoba satsho lapha ekuqaleni ukuthi i-campaign leyi ithagethe izimuli ngezimuli, okutsho ukuthi e-household level one informed member should make a difference. So onguye ololwazi ozwisisa kabanzi ngento zokuvota lokuqakatheka kokubana siregiste kusigaba ngesigaba, siyamkhuthaza ukubana ayenze ukubana imuli yakhe yonke, kumba abemuli yakhe yonke, kumba bakulele ekhaya ku-household bonke babe registered. Omama yebo kambe manxa sisitsho i-status sokugcina i-last resort yethu yokuthi umntwana manxa engafuni ukuregister ungamphakeli, hayi bake behleke kube ngani into nje elobubhanqathizi, kodwa bayathuka ukubana hayi abantwana after ungavela ukwenzekani kabili umntwana uyaphakama ahambe eyiregister. Njalo kwenzakala same thing lakubobaba, obaba labo manxa kufika kumudle kwenza sithi omama banganikezi obaba utshansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga, kube yinto engani ilokubhanqathizi. Kodwa isiphetho silamrza siyabona sesike sathola sikile ama-phone calls from abantu aba-different bekhuluma ukuthi hayi sengikhokhe ngikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered. Iningi belikhaya nge-issue yezithupha. So ukuthi ngathi izithupha i-registry la i-program ihamba isithi abantu bonke bathathe izithupha, after this calculate imuli ngemuli kuzasala kule 0% yabantu abaregistered. Sihle sithi uhlelo lethu luqhubeke kahle ngeno 2 non-registered voter ezindlini, wonke umuntu abe-registered, okuyinto e-positive kakhulu. Njalo selokhu siqhubeka lathi lapho sihlangana khona labantu, lapho esifica khona kula bantu ababutheneyo, siyawuqhuba umkhankaso. Lowo mkhankaso kaso wami kuphela, umama wonke osefundile wazwisisa ngokuqakatheka kwakho nokulayi lapha akhona ahlangane khona labo mama abaningi, layo uyayifuqa e-household level kumbe lapho kula bantu abaningi abakhutheleyo bavumelekile. Asengibone lomama abathize, ngingabona omunye umama laye efuqe etshova ibhasikili kwenye ilokishi imemeza laye sithi kokhona hheyi wonke umuntu kahambe e-register, ngabona ukuthi umkhankaso wokuthuthi uhambile kumama semekushuthe esigabeni sakhe ilizwi liyahamba lifinyelele kuye wonke umuntu.
Kahle kahle liwuqhuba njani lo mkhankaso, njalo liwuqhelisa njani?
Umkhankaso lo sesiwukhuphukele kuzinga ekuthini asisakhonsentrate kubomama kuphela, kathe sesikhangela one informed member at household level, okutsho ukuthi umama kumbe ubaba kumbe ugogombokhulu kumbe intsha ezwisisa kabanzi ngokuqakatheka kokuba i-registered voter, nangokuqakatheka kokubana abantu bathathe ilungelo labo lokuvota emulini, kube yilo elimake sure ukuthi at household level it remains with no one ongekho registered solongele 8 years and above. Ikakhulu nasemaphandleni lapha siyafinyelela kuzakhamizi imizi ngemizi, abantu bawuqhuba kahle lathi lapha emalokithini lokhu siyasiqhubeka sithageta different groups of people nasema-church munti la kuma-youth programs athiyetshiyeneyo nje ayenziwazi ama-youth, siyafika yibo sibatshele ngokuqakatheka kokuba registered. Njalo sikhangelela ukuthi kusiyaphela this second phase everyone abe ese-registered.
Balamukela njani emaphandleni, njalo yiziphi ezinye impawu zalo umkhankaso ezimqoka?
Sithanda ukubonga kakhulu ngendlela uhlelo lolu olukhankaswa ngakhona kwabezindaba la kubo-social media, abantu bonke beliqhuba. Hayi, asiqhubekeni sisenzenzela ukuyasinceda ukubana imathebeleland region ingabi affected ngokubana irejistre lama-constituencies. Yebo kambe kuningi okubeziba abantu bengabi ne-interest okubana bayirejiste ngoba babonile ukubana kade bevota berejiste emathebeleland isemuva, vele inhlelo zikahulumende bahlezisayela emuva they feel sidelined. So yikho abaningi kade bengathathi lolu uhlelo ngendlela e-right, but ngendlela yokuthi manje siyabakhuthaza sibatshela ukubana wonke umuntu kangene kule iprogram unganani yikho bana kuse kube nganeno ngokwama nxa singayekela siyekethise still inhlupho lokho sikhala ungangcono sikhale sizama thina ilungelo lethu lokubana siregister silenze bese sikhala ukuthi uhulumende kasibone kodwa thina owethu ekufuze sikwenze sokulubuye ama SDF funds lathi sithole ukufana nayo njengabezinye izigaba lawo ezinye ama constituencies like Maswingo Harare kufanane singakhali ngokuthi sibalutshwana ngoko abaphela ku voter registration kodwa sibaningi on the ground because gas affect
lo nkosikazi Khora Ndebele umqondisi wohlelo olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota olwe be a registered voter campaign ebesixoxa laye ekobulawayo.